uhulumende wethule izinqumo zokuzama ukuthi ahlenge umnotho welizwe kanye lokuthi idola leMelika litholakale lula. Kodwa iziqondiso lezi zisolwa ngabaningi okugoqela abenhlanganiso zabosomabhizimusi ezinjengabo Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, abomanyano wamabhanga weZimbabwe Banks Allied Workers Union, iZibawu, labanye bethi lokhu kuzakwenza uZulu athwale nzima ngamandla. Zithi njalo ukuvimba amabhanga ukuthi abolekise imali kuzaphehla ukusetshenziswa kwemali ngaphandle kwamabhanga kwenze ukuthi amabhanga akhweze imithelo yokusebenzisa ibhanga ngoba esethathelwe indlela zokuthola inzuzo emsebenzini wawo. Lokhu kubikwa njalo kuzakwenza amabhizimusi ehluleke ukusebenza ngoba engasenelisi ukweboleka imali emabhanga okuzatshiya uZulu ofuna ukweboleka imali yokwelatshwa kumbe eyokubhadalela indleko zezikolo esekunzimeni obungadala ukulahlekelwa yimpilo. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcweti kwezomnotho, uthi abantu abathola izimali ngaphandle kwamabhanga balakho ukufihla imali zabo.
Esokukhweza ama withdrawal charges or ama transfer charges awe manostro account, mina mbona ngazathi lesi siza affecta kakhulu iavailability yemali lesikhathi esingathi khona yi-disintermediation, abantu bengasasebenzisi ama-bank. Let's not forget ukuthi bulk of our money or i-foreign currency esilayo, it's coming from ama remittances or imali ezivele eGoli, abantu abasebenza eGoli. I-cash lay, it's still not in the formal system. I-cash lay izangena njani ku-formal system? Ingena nxa umuntu lowana engangena isitolo ethenge, isitolo sihambe siye ebhenki. Kodwa nxa sokulama punitive charges, isitolo sizaba motivated ukuthi sifonele usupplier simtshele ukuthi hayi, mina ngiyakubhadala imali yakho iyi-cash. Kutsho ukuthi khona isupply yemali on the interbank market is then affected. So
uNdlovu uqhubeke elandisa ngokunye esokungenzeka ngenxa yesinqumo sikahulumende.
Singakhipha i-dual currency, kutsho ukuthi akula chance yokuthi i-forex ingene ku-formal market. Nxa singayenza i-monocurrency, kutsho khona ukuthi abantu bazabe be-forced ukuthi betshintshe imali yabo, whether bayithethe komkhulu bayithethe ngaphi. Nxa ule-forex yakho uzaba-forced ukuthi uyitshintshe i-forex yona leyo uthole idola, okuba khona ukuthi kuya-increase i-demand yedola, ngoba lwana layo osethole i-RTGS uzafuna ukuthi khona kwanise ukuthenga i-US. Kodwa konke lokhu kuzadiphenda ngokuthi uhulumende yena ngokwakhe uzimisele kangakanani ukuthi elandele izinqumo asezifake khona kanye.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezezombusazwe, uthi izimiso ezifakwe nguhulumende zilokunzima kakhulu.
Iye, kuyazwisiseka ukubana abanye abantu kade sebephambanisa khonapho, sebeboleka imali bese besenze lokho abathi i-speculations, bethole imali eningi. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa kule gundwana endlini, kuyabe kuqakathekile ukuthi singatshisi indlu, kuyabe kuqakathekile ukuthi igundwana linjani libulawe. Ngisho ukuthi ngibona zani nxa amabhenki nxa engasakwanisi ukuthi aboleke abantu imali, aboleke amabhizinisi imali, amabhizinisi amaningi azakufa ngoba kade dinga sibili usekelo kumabhanga ukuze asungule achelise amabhizimusi. Lohulumende laka uthola i-revenue eningi, sebezafaka ama-forex abo emqamelweni, befihla ama-forex.
Unkosikazi Monalisa Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi okwenziwa nguhulumende ukujezisa abantu abangelacala.
Ngokunanzelela kwami siyajeziswa nje, kodwa uhulumende uyakwazi ukuthi abenza lokhu ngobani la mabhanga akhona. Into okumele ayenze ukuthi aqale abajezise andubana wonke umuntu afele amazala abo. Eqinisweni thina amabhenki asiyi njalo asisoze siye kungakalungi economy. Imali esiyitholayo ayidlule ebhenki, ngakho lathi siyesaba ukuya ebhadala i-tax ngemali esiyithole nzima.
Uhulumende wethule izinqumo zokufaka umthetho athi uzathuthukisa umnotho welizwe ethi ungathuthukiwawo kubangela izinto ezingalunganga ezenziwa ngabantu ukuthengisa lokuthenga idola lemelika ngemali ephezulu emkambo omnyama kulokusebenzisa umkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kunje idola lemelika emkambo we-RBZ lithengwa ngamadola aphansi kulamakhulu amabili amadola eZimbabwe. Kuthi emkambo omnyama idola lemelika elilodwa lithengwa lokuthengiswa ngamadola angamakhulu aphezu kwamani aweZimbabwe i-$450. Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce iZNCC layo yethule umbiko isola iziqondiso zikahulumende njalo isola amanyathelo athathwa ngaphambilini adala ukusilela kwedola lemelika ekakhulu lapho kulethwa ibond note. Basola njalo uhulumende bethi amanyathelo athathwayo akakhi njalo akasebenzi okwesikhathi eside asebenza khonapho khonapho agoqela imali ezasebenza kuhlelo lokulungiswa kwemigwaqo olwe Emergency Road Rehabilitation Program ukwakhiwa kwamadamu kanye lokubhadalela ukhetho lwama-by-election lokubalwa kukaZulu ku-census. Ngimele Studio 7 wobulawayo. Ngingoba Thabile Masuku.